I-rehabilitation yikukhipha, ngingathi kuphosa kufanele ejele ukuthi umuntu umkhipha away from into avele i-habit ayenzayo. So nxa sekurehabilitator siyabe sikunika i-medication. I-medication siyakhangela, udokotela uyaqala kukhangele vele, sicala sidetermine ukuthi wena uvele uthathani. So umntwana nomntwana uthatha into etshiyeneyo, then sesikufaka ku-program kusiya ngokuthi uthathani. So what we do vele khona ikuthi siyabakhiyela phakathi, sibatshengise ngendlela ezirayithi ukuthi into le eliyenzayo iyalilimaza. Sizame ukuthi sibanti entertaine nge-something else. So basically them away from that locusin, from take them from away from the habit by locking them in and giving them different programs in there for at least 3 months. Go by, we require a minimum of 3 months.
Yeah, konapo ke nxa usubavalela abantu konapo kwabe kungahluphi yini, babe ngakhathazi ukuthi sebekhanuka kono ukuthatha izinto zabo kumbe labe liphonguba nxele banike mbijana kumbe kunja?
Oh no, they do ngoba siphela bakuyivoluntarily, siyabaphika sibathatha by force. Already abafuni vele ukuba khona phana, so siyabaforce. Awula muntu ofuna ukuthitshwa kuthiwa ukhanjiswa rehabilitation ngoba bayakupholisa phela abakwenza, uyabona. So sithina singabangenisa phakathi. Eyami i-rehabilitation ngikhuluma ngeyami mina, ngiyabenza bengakhanuki ilokhu uze kulakhe kunje ngilama gym, bayajima. Wesikhathi siyabakhipha sinxase sibatrusta, siyabakhipha sibahambise out kokuma-outings. Sileyo siyabawosisa sile entertainment le gazebo amale different games. So ziningi izinto esinazo eziba-entertainer, and then ukhansila uyabuya once a week and then talk to them privately ukuthi ez ukuthi bezwa njani. Every week vele siyasile program ukuthi bez ukuthi progress yabo. And then lo social worker khona phana, u-social worker laye owabe khuluma labo ama-needs abo aba-advocatelayo nxa kuyukuthi balama-needs, because labo kufanele belibe ama-needs abo. Then sesikhuluma la singani siphakathi kwabo le family. Sesilokhu si-update i-family ukuthi kunje kwesikhathi esiningi bayo bezondela i-family vele bengabaletha khona pha. But diet wise they are abami ngiyabaspoila.
Ubaspoila ngani? Akusitshele Mancube, ubaspoila ngani?
Ngisho like kakhulu ukudla abami badla ngasiphose 6 times a day, uyabona. But okunye ukuthi imithi abayithathayo iyalambisa, uyabona, ngoba bakuma psych meds. Ngoba abanye bakhona njani kubaba kuma psych meds because into yakhona igcina sidala ama psychiatric problems.
Abafisa ukuthi bakuxhume wena, bakuxhuma njani njalo lokuthi isenta yakho leyo kubizwa kuthiwa kuyini?
Isenta yami kuthiwa yi-Valley of Hope Rehab. Ise-Selborne Park.
Abantu bakuthinta njani? Ye, bakuthinta njani abantu?
Abantu bengangithinta enambeni, i-US number yami u-317-519-1473. E-rehab directly. 2637825-7603. Number here to A-Value of Hope. Again, 2637825-7603. Zonke ze available ku WhatsApp. AMI USA number, but like available ku WhatsApp.